Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu sinanzelele ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi esikolo isikolo zivaliwe le lockdown ngenxa ye-COVID-19 yona leyi so akula misebenzi kade yenziwa akula muntu kade ehambe emsebenzini akula abantu kade behambahamba nxa kungela ama-movements abantu akula mali elizweni lingaba liphi ilizwe kuya kungela mali ukuhambahamba kwabantu kuyayenzisa ukuthi abantu babe leminye imisebenzi abayenzayo kulokhunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali okwakathesi kunje so abantu kade bengahambi abantu kade bezisalele ezindlini zabo imali kaziko akula lapho bazathola khona imali
yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo njalo ungasitshela ukuthi baza kwenelisa yini
ukubhadala ama fees ayachiyana lesikolo indleko zangkhona ziyabe zichiyene abe primary nyananzelela esinye isikolo seprimary sesigabeni sami lapha edete iSt Francis bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars kwesecondary silete tema secondary school baye bebhadala 40 US nxa sesitshintshela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGS kunzima ukuthi abazali bethole imali yona leyi yona idethe ngokwayo ikhangezwe ukuthi ayila industry eyilayo industry kade ikhona idethe ngeye-tourism i-tourism yangkhona le lockdown leyi nke ngakhuluma ngayo kade kungela makhiwa ahambayo ebuya elizweni kumbe ehamba kweliphi ilizwe so kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali kulolunye uluhlelo lukahulumende lokho olwe-beam abaso bantwana bonke abayenelisayo ukuthi bangene ku-beam
manje njengabazali kade lisithi kwenziweni
njengabazali kade sicabangela ukuthi uhulumende engxenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku-ease that situation yokuswelakala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala i-fees nxa kungayenzakala ngesingisi esibiza sithi ama-payment plans engxenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-1 kumbe inyanga ezimbili engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono but kuluma iqiniso umumumuvi abazali kabala mali ilizwe alila mali indawo yami ayila mali kuwomile.